Ivu elimnyama lehlile koBulawayo. Lokhu kutshengisa ukuthi akulanto engenziwa lingala sisekelo sombuso. That's number one. Akulanto engenziwa iphumelele lingela leadership. That's number two. Akulanto engenziwa iphumelele lingala ma-structures. That's number three. Lokhu kutshengisa ukuthi as a party ikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty. Lokhu kuvusa imizwa yabokhokho bethu ukuthi even ngesikhathi sombhuqazwe oJoshua Nkomo bavunyelwa ukuthi bahambe baye contesta ku-election. Lamhlanje kasisekho ku-election, hatshi ukuthi kwenziwe yizano. Asisekho ku-election ngenxa yobuthapha, ngenxa yezigwenxa ze-leadership. Asisela ma-MPs akoBulawayo. We have donated iBulawayo to ZANU. We have donated iBulawayo to iZANU PF ukuthi iwine iyethola i-2/3 majority in parliament. Lokuthola i-state power ukuthi babuse njalo. So ngokubona kwami isehlakalo lesi si-worse than umbhukazwe. Lokhu kumele ukuthi umongameli wethu abe accountable ukuthi ukwenze ngayiphi indlela. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi baphawule iBulawayo. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi babe in charge of iBulawayo. iBulawayo ilizwe leli limi emasekweni ukuthi izigaba ngezigaba ngendlela yokuthi abantu bakhuluma liphulimi ngendlela yomhlobo. So lamhlanje umongameli wethu udonete ama seats ethu to ZANU. Lamhlanje umongameli udonete iBulawayo to ZANU. Sihamba for the first time since independence iBulawayo ingekho represented.
Manje selizathatha amanyathelo bani phezu kwalona lolu daba?
Abantu lanxa besemfeni befelwe kakuthathi imicabango yabo ukuthi bajulise ingqondo zabo ukuthi bayebeka umufi. Lalamhlanje lanxa sifelwe ayisikho ukuthi kuzathatha isimo sethu sokufelwa ukuthi singaze sacabanga sahlanganisa imbono yethu ngeway forward. Iway forward it's simple. Umongameli wethu kumele asitshele ukuthi kuphunyuke njani lokhu ukuthi size sibe lesehlakalo esinje, size sifike esimweni esinje njengeBulawayo, njengeregime yeMathebeleland. Moving forward, kuzamele sihlale phansi, sibuzane, sikhothane izilonda njengoba inkomo vele ziyahlabana esibayeni kodwa kugcineni ziyakhothana zibuye esibayeni zibe izinkomo zomuzi munye. Lakhathesi sizadlwephana kodwa kakutsho ukuthi nxa sizidlwephana sibuzana kuza sehlukanisa ukuthi sesichiyene. Iway forward yikuthi kumele lokho kwenzakeleyo sithathe imizamo lamacebo lamaqhinga ukuthi kungaze kwenzakala in future.